emutshele uZulu ukuthi umbhadalo wama-warriors ehlangane Comoros ade uyi $3 rest of round, $5 grand stand, $10 VIP. Ngimutshela uZulu ukuthi umbhadalo osesiwehlisile suyimpondo $2 rest of ground. Sifuna ukuthi abantu babelelane ground, sifunda abantu babelelane kakhulu ground, basupport i-team yethu yama-warriors. Ikosehlisile umbhadalo lo waku $2. Siwehlise namuhla, ngala sicela uZulu babebaningi kakhulu basupport i-team yethu yama-warriors.
Sike sezwa ukubana kule ndubo ezithile ikakhulu ezibangelwa yikusilela kwemali, ungasitshela ukuthi kuhamba njani?
Ye, lelo liqiniso ligcwele sibili njengamadola embuzi. Hlala sikukhuluma lokuthi izifa yona ngokwayo ayisiyo company ebithi profit. Ikampani ephila ngosizo elithola kuhulumende, usizo elithola kumakhampani. Kodwa asenelisi ukuthola usizo uhulumende ngalezi nsuku. Ngokwazi kwenu, umkhono welizwe sinciphile. Uhulumende sesihambe kuye la, uhulumende wasuke wathi hayi madoda, ngiyafuna ukulinceda kodwa lami ngithwele nzima, ngilama-problems lami, umkhono welizwe uncedile. Kodwa uhulumende ngeke asincede, kodwa uncedo lwakhe siyalubonga kakhulu. Loba nje kusiba lamanye ama-problem nje ukuthi asuke sisenelise ukubapha akabe kufuna la ma-warriors.